Lokho abakwenzayo kufana nomuntu olebhrugwe eselilidala elidubuke emadolweni lapho afake isigamba lidubuke ngemuva ekuzihlalo lapho afake isigamba lalokho lidubuka lagcina liyizigamba ikanti isolushini kuyabe kuyikuthenga lenye ibhulugwe. Imizamo le sibone ngazathi kayincedisi nje, imizamo okungancedisa lamsa kusasa kuvuke kungasebenzi. Ibe nakho ngesikhathi esedlulileyo kwabogono obhakhosi lani lani inhlelo ayizenza kodwa azange zincedise kulong term ukuthi abantu benelise ukuthi baphile kuhle. Layo-ke indaba yefoyili naleyi izaba khona okwamaviyo amabili amathathu. Okwenzakala kakhulu yikuthi lolo uhlelo sebebuye lalo luzancedisa ukwenza i-corruption futhi. Bazaqalisa ukuyitshontsha leyo fuyeli, bazaqalisa ukuyadwiza naleyo ifasilito. So sibone ngazathi akusonto nje ezanceda kakhulu elizweni, yinto nje i-stop gap measure neyihlakeleyo. Okudingakalayo nje kuguqula nje uhulumende ubonakale ukuthi kungena umuntu ozenelisa ukwenza intando kaZulu, ozenelisa ukuthi ayiphakamise i-economy. Lokhu abakwenzayo kufaka nje izigamba ebrugweni elivele selidabukile selilidala akuncedi ngalutho.
Kodwa ibhanga le-RBZ lithi lona lizaveza amaviki wonke ukuthi amafutha la athengiswe njani, asetshenziswa njani ukwenzela ukuthi engayi imkambo omnyama. Lokhu akusoze kwenqabele yini inkohlakalo?
Yi-rhetorics leyo nje kukhuluma ababekwenza. Sibabona lo-Commander Agriculture bekukhulunywa ukuthi kuzavikeleka kodwa sinanzelela ukuthi kulobusiyelo obenzakalayo bebetshontsha kunjalo besithi khona babe benanzelela bekhangela ngezinye ezinye ukuthi kwenzakalani. Lakho khona lokho vele akunqabeli ukuthi bevele bengamasela abatshontshi and labona ababazabanja betshontshiwe kuyaba yi-cash and release bababamba babekele akutshintshi lutho nje aso bantu abatsha esingabathemba izani ukuphefuke le-RBZ yabo. Iyazi kusukela kudala lakho sobe le-command fuel zakusoza kutshintshi lutho.